Soku izika disenda baku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalamukela uhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza siseWashington DC. Olamukela ngenjabulo enkulu emsakazweni oStudio 7 ngesonto mhlaka 17 kuLwezi 2024 ngisithandekile Mhlanga. Endabeni zethu lamhlanje, abahlali bemadolobheni bathi balokhe bethwele amagabha avuzayo ngokusilela kwamagetsi. Inkampani yezesayi sithi ngempela isimo sizaqhubeka sisiba sibi kakhulu ngenxa yemitshina engasebenzi kuhle esitishini seWange.
Hleli sikhulumisana labo all the time bezokhulumisa nalama residents ukuthi besijele ukuthi i-long and short term plans zabo zimi njani.
Inhlanganiso elwela amalungelo ababalisi ARTUZ ithi iyakhathazeka ngokuthi ilunga layo umnumzana Ronald Pondongwa ogogekileyo owabotshwa e-Avondale namalunga e-CCC kulokhu engakakhululwa ngemali yesibambiso e-bail elabanye abotshwa labo.
Njengomuntu odinga ukuhlala enakekelwe, anikezwe ithuba, asosigebenga, asomuntu olembali embi, umuntu ozifundiselayo.
Wezemidlalo sixoxa lowake waba ngumdlali webhoso uJesse Kapenya.
Abazinikele ebhoreni ibhora you can make a living out of it and make their impact. Ababephumeleli bakwazi ukuphuma bedlala emazweni, ibhora yithalente oyiphiwe uNkulunkulu.
Zonke lezi ndaba lezinye ngizozizwa kuwona lo msakazo. Izakhamizi zithi zilokhu zithwele amagabha avuzayo ngokusilela kwamagetsi. Inkampani yezesayi sithi ngempela isimo sizaqhubeka sisiba sibi kakhulu ngenxa yemitshina engasebenzi kuhle esitishini seWange, njalo yona esalungiswa. Phezu kwalokho, izesa ithi uhlupho lolu lukhwezelwa ukuthi isitishi seCariba asimpompi amagetsi eneleyo ngenxa yokusilela kwamanzi. Ukuze sizwe okuningi ngalolu daba, sixoxe lomnumzana Thabani Ndlovu, unobhala jikelele wenhlanganiso elwela amalungelo ezakhamizi eyobulawayo Progressive Residents Association.
Uhlupho lwamagetsi lulithwalisa nzima abantu kakhulu, ama-residents kanye nama-business. Kuyahlukumeza kakhulu ngenxa yokuthi abantu bashona bengena amagetsi hambe ekuseni ngo-5 aze buye ngo-12 ngo-11 every day, and akuna explanation ukuthi kungani amagetsi ehamba kanjalo, ngoba akuye abantu sebelele avuke futhi ekuseni ehamba abantu besalele. So amagetsi sengokushaja amafoni nje kuphela, lapho sometimes awabuyi. Kuyahlukumeza kakhulu izakhamizi lama business lawo bachona behleza abantu emabhizinisini, and sibona ukuthi kuyahlukumeza kakhulu even ama-investors. Ama-investors they can't come to invest in a place engelash certainty ukuthi amagetsi abakhona nini, and abantu ezinjengama-fridge, abantu abaweldayo njalo sikhangele lama-fridge, abantu abalimithi yabo elihlala emafrijini. Kuyahlukumeza kakhulu. Sesizamile ukuthi sikhulumisane la izesa, but hayi, explanation yakhona basitshela ukuthi akulamanzi eCariba nemtshini ifile eWange ukuthi ilunga nini, and kugcina ku-affecta kakhulu futhi ngamanzi. Amanzi ikhansili yabe ikhala ngokuthi izesa nxa engekho abakwanisa ukuthi bepampe amanzi kuwafaka kuma-reservoirs, so kuya-affecta kakhulu. Njalo angazi ukuthi uhulumende usithembisani ngoba nguye sesikhangelele kuye ukuthi ayenze iplan njengokuthi ilizwe liqhubekele phambili.
Njengenhlanganiso elwela amalungelo ezakhamizi, yiphi imizamo eliyake liyenze eyokuthi lixoxisane labaphathelane lalolu daba esingathi ngama-stakeholders?
Njengenhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association, sihleli vele sikhulumisana lawo ama-stakeholders njengabo zesa lawo, uBulawayo City Council,
wonke nje ama stakeholders akhangelane lenhlala kahle yabantu. I problem ekhona ngezesa abakhala ngayo kakhulu bakhala ngokuthi eCaribbean vele amanzi malutshwane, amanzi asephansi ye njalo lewange ihlalile ama breakdown all the time. So bakhangelele ukuthi maybe izulu malingana kungaba lobubelo kancane. Ngoba lathi sesikhangelele lona izulu njengoba lingandiyana kulezi nsuku. Kodwa sihleli sikhulumisana labo all the time, bezokhulumisana lama residents ukuthi besitshele ukuthi i-long and short term plans zabo zimi njani. Ukhansili yena ukhala ngokuthi amadamu vele awakho amanzi emadamu ngenxa yokuthi izulu alinanga last year. So wonke umuntu uyakubona nje lokho, but i-long term plan yabo i-plan yabo yikuthi bezama ukuthi bethathe amanzi asemchavezi balethe koBulawayo. So ke nge-parliamentary visit ebikhona ebizo-checka ngesimo samanzi, kuvunyelwane ukuthi iBulawayo City Council izama ukuthi ingezelele ama-pipes, ekhuliswe ama-pipes alethe amanzi koBulawayo asuka emchavezi. Ngiyawuthi yiyo idamu elinganilile amanzi okwamanje. Kodwa lakho sesikhangelele ukuthi izulu line, njalo i-council ikhuthaza ukuthi abantu bezama usebenzisa amanzi ngokunanzelela okukhulu kakhulu, be-reporte ama-leaking pipes. Lathi siyakhuthaza kakhulu ukuthi amanzi agcinwe kakhulu engadlaliswa. Ngiyabonga.
Lowo ngumnumzana Thabani Ndlovu, unobhala jikelele wenhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association, esixoxelayo ekoBulawayo. Inhlanganiso elwela amalungelo ababalisi e-ARTUZ ithi iyakhathazeka ngokuthi ilunga layo umnumzana Ronald Hondongwa ogogekileyo wabotshwa e-Avondale eHarare ngenyanga kaNhlangula lonyaka elamalunga e-CCC ulokhe engakakhululwa ngemali yesibambiso eye-bail elabanye ababotshwa laye. Umthethwandaba kamantshi ngolwesihlanu wedlulisele phambili kumhlaka 22 kuyona le inyanga isinqumo sokuthi ababotshiwe labo abagoqela umnumzana Jameson Timber bekhululwe nge-bail. Okuningi ngalolu daba asikuzweni kungxoxo esiqhubela umnumzana Themba kuye moyo isikhulumelise ARTUZ.
Thina njenge-ARTUZ sikubona kuluncindezelo olukhulu ukuthi abe-ambodeli laba baqhubeke lokhe bevalelwe. Sikhangela lokuthi icala abaliyilwa abalibotshelwayo alikho mgceke, ngikunakanelwa nje kumbe kuhlukunyezwa kwabantu, behlukunyezelwa behlukunyezwa ngabantu abafuna ukwalela ezikhundleni. Okunye mfuna sikukhangele ngumbalisi uHondongwa olilunga lethu le-ARTUZ, ngumuntu okhubazekileyo emzimbeni esesakukhuluma kudala lelo yaselacela kaningi kaningi ukuthi njengomuntu odinga ukuhlala enakekelwe anikezwe ithuba. Asosigebenga, asomuntu olembali embi, ngumuntu ozifundiselayo, umuntu okhubazekileyo, umuntu ohlonipha umthetho lelungelo loluntu eZimbabwe. Okukhangelo lokuthi nxa sikhangele yena ngumuntu okumele ukuthi ngawuthonisiswe esuka ekhaya ukuze athole ithuba lokube vakatshele emtholampilo. Kule zinto eziningi esezimehlele lapho ahlala khona, nanxa ehanjiswa ngezimota, useke wawe emoteni, ugeza nzima, uhamba nzima, konke lokhu.
Libona ingani amagqwetha enza konke okusemandleni abo ukuthi bekhululwe labo?
Okwenzakalayo manje beyalile ukubanikeza ukuthi bethonisiswe besuke emakhaya, kusitshengisa ukuthi akulani lokona kwabo, kodwa indlela yokuthusela wonke umuntu onakanelwa ukuba uyisitha sikahulumende, uyisitha seZANU-PF ngqo. Ngokunjalo-ke amagqwetha aseyenza umsebenzi omkhulu, alokhu eqhubeke senza umsebenzi omkhulu, kodwa ngenxa yokuthi umthethwandaba wethu sowathunjwa, kulutshwana abangakwenza, kulutshwana abangakulandela ukuze laba bantu bathole ukuthonisiswa ngendlela ekahle, bathole ukuthonisiswa bevela emzini yabo, bathole ukuphathwa kahle. Sithi-ke thina icala
liqala kodwa umuntu nqa engelaqala liqala ukumgcina entolongweni okungekho emthethweni njengalokho esikubona kusenzakala kulaba beambodeni impindamuva ingozi yiso isicebiso engasinikeza
lo umnumzana Themba kuyemoyo isikhulumeli senhlanganiso ye-ARTUZ esixoxelaye ekobulawayo ibandla lezanuphefu lihlezi lisithi alingeneli kulokho okwenzakala emthethwandaba kumbe kwamanye amabandla ezombusazwe. Osekhethwe ukuba ngumongameli weMelika umnumzana Donald Trump uphakathi kokukhetha iziphathamandla zikahulumende wakhe kulandela ukunqoba kukhetho lokudinga umongameli. Njalo abanye basola isisindo salabo abakhethayo ukuthi bephathe ingatsha ezimqoka ezifana lezomvikela lezemthetho. Ukuze sihlaziye lolu daba nendlelo zikamnumzana Trump, sixoxa lomnumzana Thembelani Dube, ingcwethi ecubungula ezombusazwe engumsekeli kamgcini sihlalo weboard ye-Rural Communities Empowerment Trust.
Ngathanda ukuthi sibone ukuthi hayi kade sikukhethe amelika yokuqhubeke kuhle kakhulu zange sibone ukuthi dawudawa umjalo wona kube khona kulwana umnyaka uTrump ephuma esikhundleni. Kodwa sithanda ukuthi kunanzeli sabantu ukuthi uTrump ngumuntu othanda ukuthabisa abantu. So ngezinye indlela ngumuntu wona u-appeal to ama-emotions abantu. Ngumuntu owanza kube kwazi ukuthi engenzani. Kodwa kwesinoma sikunanzele kakhulu ukuthi injongo yabo yakuqala kuzaba yikubhidliza lokho kade kuthe kwabunjwa ngama-Democrats. So usebenza noma yiwuphi umthetho abumbi noma yiwuphi umthetho asayine noma yiwuphi umthetho ozakwenza ukuthi okwade kuvunyelwane i-administration kade ikhona akuhlehlise Themba ngenza kunanzela ekuthiseni kwakhe laphana ukuthi u-Obama wayejiye imithetho ethize kodwa ekufikeni kwakhe bathi bayesele so athesi kungaba njalo
abanye njalo bathi imithetho yemelika ayiphuleki masinyane kulama-strong institutions okokuthi obusawo kanyeke wazenzela santando. Ungabona lokhu kusenzakala yini nxa umnumzana Trump engafuni ukufaka yakhe imithetho engakhwabithwanga abaningi.
Konoko yinto kade siyikhule sikwazi kodwa ke singakunanzela okwenziwa nguTrump ngalwana mnyaka engafuni ukwehla esihlalweni yinto eyingadayiyenza kale America. Njalo siyakunanzela ukuthi i-America besikwazi ukuthi ilizwe wathi ungasozibona khona umuntu engile espektha ngamawidi esenza lokuyala lokhana besikudakangale ukuthi yinto eyenzakala emazweni abantu abansundu ngapho ukuthi ongadevelophi abantu abamnyama kodwa sikubonile kusenzakala khona kela kutshengisela ukuthi lanxa i-America lama-institutions a-strong ukuthi umuntu ngazangene but ilandela izinto okuyakumele ukuthi azenze ngezinye indlela vele i-America kale ukuthi ibe lilizwe lama-institutions anjani aqinileyo ukuthi umuntu ufike alandele khonoko okufakwe phansi kodwa i-Trump wakwephutha kube khona ku-Trump watshengisa ukuthi i-America iyafanana namanye amazwe loba kuyini kungenzakani so lanxa kulama-strong institutions kodwa-ke sebengak ngizabona ukuthi bona bathile imithetho njengoko abakwenzayo iphithiphithele esibona ngalo lanyaka so wageza soka ukuthi hayi hayi i-America lilizwe labantu so bengabantu belaphuthi imithetho ngesivumo kadlandiwa ngeke kudala khona li-America athi yazi i-mother of i-democracy kumbe yiyo sibile edengisa ukuthi ukubusa kwenziwa njani kodwa u-Trump kwephula ikonokonoko so umbuso ka-Trump akula muntu ongafuni ngathi lokhu ngiyaphazi ukuthi angazakakwenza engenza loba kuyini
lo ngumnumzana Thembelani Dube ingcwethi ecubungula izombusazwe engumsekeli kamgcini sihlalo weboard ye-Rural Communities Empowerment Trust esixoxelayo ecingweni ekobulawayo. Ngesizwe eziphathelane lamasiko.
Sigcina amasiko wethu.
Sigcina
amasiko wethu.
Ningalinjani izilukandaba endaweni zonke zomhlaba ezijiyeneyo. Lo umthembo Sithembayo uGibbs Dube. Kuhlelo lwamasiko lokuphila kwabantu nsuku zonke. Namhlanje ngixoxa lomnumzana Nkululeko Gobalanda Mathe. Umlondi wembali zesintu. Gobalanda ngiyabongela kuhlelo.
Dube ngabe injani nabalaleli.
Siyalathi siphilile. Akusitele Gobalanda. Lapha siyabona ukuthi uPatisa Nyathi udlule emhlabeni abantu bazamkhumbula ngani sibili
ube mucaba
sibonga ngoba kuphathisa umlondi wembali njalo ufike bengu ngutitshala kithi thina into esisakhulayo mhlawumbe ngicabanga ukuthi abantu abaningi kakhulu bebekhangelele kakhulu kuye ngendlela obekafundisa ngakhona isintu ngobuningi sizomkhumbula ungananzelela ubaba uphathisa besithembena kakhulu endaweni ezifana lemhlahlandlela indawo ezifana labogadadi ophuphu kanye lohulumeni naye futhi ubesiza kakhulu nxa ngokuthi kulama-research owadingayo ngendaba zesintu ubesiya kuye kwazi ukuthi amlekelele amsize kakhulu ngendaba enjalo
ye manje njengoba setshonile-ke ubaba uNyathi pho abantu kumele bemkhumbule ngani njani futhi
ube ubaba uphathisa abantu bazamkhumbula kakhulu ngendaba yokufundisa kwesintu kakhulu because manje ukuthi simthole omunye umuntu ofana lobaba uphathisa sokunzima besingabadala abafana labobaba uPhonti Mhlanga nabo sebesithile nobaba uphathisa naye sesithile so sokufelele kithi thina intsha kakhulu ukuthi sokufanele sibambe siqine sibambe kulapho osithiye sikhona noma kathi singakaqeqeshi ngokupheleleyo endabeni lezesintu zokufundisa kwamagugu akithi kodwa nguye umuntu azesithembele kuye kakhulu nathi sokusekela ukuthi manje sisale sibonisana nabantu abafana labomayibongo onkana abantu abanjengabona lapho
ye siyawubona lawe ukuthi wenza umsebenzi wona lo wenziwa ngubaba uNyathi odluleyo pho uzawubamba njani usuku wedwa khona
ube kunzima kakhulu because ubaba uphathisa umuntu obesenza i-research kakhulu ubebhala izingwalo ngicabanga ukuthi uzifika boma 50 something ingwalo bekazibhala ubaba uphathisa ubengaveli ebhale ngoba exoxele kodwa ngumuntu ubehamba ezefika endaweni ngicabanga ukuthi 5 months back uhamba zoze wafika eZambia ezama ukuthi yenze i-research ngokunyamalala kwenkosi uLobhengula loba kade kungakacaci kahle ukuthi indlela leyo besayenza ngayo i-research iyimpumelelo yini yikho lokho okutholileyo noma cha so sokusalele kithi ukuthi sikwenze sokufanele nathi sikhuthale ukwenzela ukuthi singaphambanisi laba ababuyayo umuva njengokubaba uphathisa ubebhale izincwadi wenze ukuthi ezomlando bonke ababhale izingwane bangalenzi iphutha bebhale izinto mhlawumbe bebezixoxelwa kumbe bebesizwa endleleni ngoba ungananzeleli imbali yakithi ziningi kakhulu ngendaba zokuxoxa kwabantu kodwa kufuna umuntu onjengayo ubaba ukuphathisa okhutheleyo ukuthi ungathiwa ilitshe elinje libhalwe lathiwa liyahamba efika khona afika lishuthe isithombe ebhale ngalo ngoba efikile ezekho endaweni leyo ma kukhulunywa ngomtswiri wepupu lapho kwanyamalela khona inkosi yokubhengula ubaba uphathisa ubehambe efika kulowo mtswiri abone lezivalele zimbobo zemfonto lapho kuthiwa abelungu ababedubula khona so ufuna umuntu onjalo so uyuthi especially kithi thina umayibongwe labomathema yibo kufanele ukuthi sizame ukuthi lathi sizame ukuhamba ezinyathelomizi lapho kuphathisa kwenzela ukuthi khumbula umuntu oyenza i-history oyenza i-research njalo ofundisa abantu bafokasa kuye kakhulu so wena walenza iphutha walahleka wabalahlekisa abantu basala belahleka besiya khona lapho besiyawela kulowo mphutha so baba uphathisa sizohlala simkhumbula nokuthi futhi singawayenzi amaphutha sihambe zeki entweni efana layena lena kade hamba kuyo
ye kuba khonapho ngamaphitshane kakhulu
mina engakutho baba uDube ukuthi endabeni zomlando wakhe kuyananzelela ukuthi manje baningi abantu abavukayo lapha bethi bavuselela isintu baningi kakhulu abanye asikwazi ukuthi baseqinisweni noma mhlawumbe bathatha ama-chance so kufanele ukuthi ma sikwenza sikubambe kahle singathathi ama-chance ngokuthi ubaba uphathisa Nyathi sehambile ubaba uPhonti sehambile sesifuna ukuthi sifeze inhloso zethu esifuna ukuzifeza kodwa siyenze i-research epheleleyo eleqiniso phakathi ukwenzela ukuthi abantu sibaziphakulele okuyikho khumbula ukuthi lezincwadi lezingwalo esizibhalayo mhlawumbe zizofundwa ngabantu abethu muva abalandelayo
ye lo-ke ngumnumzana Nkululeko Gobalandla Mathe ingcwedi kwezemba uyazilonda kakhulu imbali zesintu sibonge kakhulu Gobalandla ungatshela kusasa ba
ngiyabonga ubaba uDube
hhayi sima lapha kusigaba samasiko lokuphila kwabantu nsuku zonke nethemba lokuthi sizahlangana singabaphilileyo ngeviki ezayo olubhalise emoyeni ngumthembo osithembayo uGibbs Dube
le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisiza siphuma ngapha eVoice of America eseWashington.
Ngiyalamukela kuhlelo vuselela umoya. Igama nguNtungamilinkomo. Namhlanje silomfundisi Thande Kozintimkandla.
Sike sathi sihlangana ke ngesikhathi esedluleyo safunda uZakharia chapter 1 indima ka 3 leka 4. Ukwenzela abangabe babekhuthile sizathi ngokukhawuleza sibone ukuthi kuthiwani. Kufundeka kanje verse 3. Kepha isho wena kubo uthi usho kanje uJehova Sebaothi uthi buyelani kimi, usho uJehova Sebaothi ngiyakubuyela kini, usho uJehova Sebaothi. Verse 4. Ningabi njengaoyihlo abaprofethi bokuqala abamemeza kubo bathi usho kanje uJehova Sebaothi uthi ake nibuye ezindleleni zenu ezimbi nasezenzweni zenu ezimbi. Kheba kabalalelanga kabangiqaphelanga, usho uJehova. Lapha uJehova ngokuloba kukaZakharia uyakubona ukuthi kukhona ongahambi kuhle. Sike sakhuluma ngomndeni, ngemuli, ngabantu abasegumeni, kodwa kuyaphumela ke langaphandle kungena emphakathini endaweni zonke lapho kulabantu. Abantu sebathanda ukwenza izinto ezimbi, bahamba ngendlela ezimbi, abazibonayo ukubana indlela zabo ziyaphambanisa sengitsho lenhlala kahle yabantu. Abanye wazibabone begqoka amasudu behamba ezimota ezikanokusho eziphe Zulu, bangaba ngomama laba abagqoke bathela ngisho lamakha adulayo, kodwa izindlela zabo zimbi, lezenzo zabo zimbi, konoku abakwenzayo okubi, izenzo zabo lezo lendlela abazenzayo kuyagcina kusenza labanye abantu abangelani lalokho abakwenzayo bengena enkathazweni. Laba bagcwele inkohlakalo, benza kubana ingqubela phambili yabantu yesizwe yesigaba ibuyele emuva ngenxa yezenzo ezimlendlela ezimbi. Abantu sebagcwala ukuzithanda bona bodwa, kabasanakekeli labanye. Sengitsho abafelokazi lezintandane labantwana abaswelayo, labantu nje makhaza abaswelayo, laba abathi bayazuza bezuza ngendlela ezimbi ezitshekileyo ezigobileyo ezingakhwabithekiyo, abadla baze bathi abawutshiyeleyo batshiyele izinja. Ufice umuntu epheka ukudla okukhanya ungasoza kuqede, nxa kusela nike mhlawumbe izinja zakhe. Ye kuthi unika izinja ukudla, kodwa ke ekwenzeni kwabo lokho kudla okunye kuyabe kubuye ngendlela ezimbi. UJehova uthi ebantwini, nithi sonke njengesizwe kake sibuyeleni kuye, laye uzabuyela kithi. Nxa sisenza ububi sihamba ngendlela ezimazombezombe eziyisigwegwe ezibonakalayo, ukuthi lo mazenza lezo zinto lendlela lezo ahamba kuzo uyazazi. UNkulunkulu abe sekutshela thinta unembeza wakho, lanxa usisithi unembeza kakho uyakutshela kubi kubi, okuhle kuhle. Abantu yikho wawuzwe labantu bethi iqiniso liqiniso ibhathi kalihlohlwa. Baningi abantu inkokheli ezijiyeneyo, abaphathi bemisebenzi, abaphathi bezigaba, sengitsho nje labonabo abaselaphayo ezibhedlela, abanye babo bakhohlakale ngendlela emanza, indlela zabo ayisizo. Nxa umuntu esiyakelatshwa ababoni isigulane, babona imali. Labantwana bezikolo nxa besiya ezikoleni ukuze incwadi zabo ziqondiswe belokothwa yikumawa, abanye babona imali ebantwaneni bona abancane. Akula kuthi ngubani iningi labantu indlela sezizimbi. Abanye abantu bayabandlulula, bayakhetha abantu kakuqedakali. Phuma endleleni lezo ezimbi, lezizo zakho ezimbi ziyenyanyeka, kazikhwabitheki. Uyazazi, lalela ungakhombi omunye ngomuntu, khomba ngaphakathi kwenhliziyo yakho, uqondise indlela zakho lezo ezimbi ubuyele kuJehova. Uthi buyelani kimi, lami ngizakubuyela kutsho njalo uJehova. Labo abazimiseleyo kabavume babuyele uJehova, laye uzabuyela kubo, impilo ibe yimpilo ebusekileyo. Asikhuleke. Baba Thixo engcwele, sicela amandla ezifiso zobana sibuyele kuwe, wenzela ubana lawo ubuyele kithi. NgoJesu ngiyakhuleka, amen.
Sibonge umfundisi Thande Kozintimkandla ngokusipha uhlelo vuselela umoya. Tiyani indlebe kuhlelo lunye ngeviki ezayo. Lilami uNtungamile Nkomo.
Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisiza siphuma ngapha eVoice of America eWashington. Wezemidlalo uEzra Chisa Sanda uxoxa lomdlali wenguqu wake waba lodumo edlalela iqembu leHighlanders leqembu lesizwe lamaWarriors uDesi Kapenya. Asizweni ingxoxo yabo.
Ngesikhathi sakhe wayevimba emuva edlala ibhola ezingeni eliphezulu, abalaleli bathanda ukuzwa imbali yakho Dezi.
Ngizalelwe eHarare but ngikhulele koBulawayo, ngafunda koBulawayo. Ngaqala ukudlala ibhola ngathi ngaqalisa esikolo eprimary. Kwaya ngahamba la ku secondary ngazoqalisa ukudlala, ngazodlalela Young Blood, i-team eyayisemagulegule. Nasuka lapha na Young Blood, i-team yangama juniors. Nasenzisa ukukhura gated. Ngithenga ukukhura gated nasenzisa kwa Highlanders.
Esadlala okha iqembu lebhosi lathanyela labhuqa amaqembu amaningi e-Premier League. Nedatha lenkezo eziningi eZimbabwe.
Ngiwine ama championship i-5 ngidlala kwa Highlanders. i-4 awuqala ngawina kusukela ngo-98 kusiyafika ku-2003 ngazosuka kwa-Highlanders ngaphenduka futhi ngawina enye i-championship le team yabo mkhokheli i-championship yami is-5.
Abadlali benguqu abaningi bathi bengathatha umhlalaphansi bazithole bengasebenzi bengela mali njalo iningi liyadubeka. UDenzi yena wayafundela uqeqesha okwamanje uphatheka ekulolongeni abakhulayo.
Okwakathesi ngisebenze eFalcon. I'm a coach that side and I'm also working that side.
Ukaphenya lomlezo kubadlali benguqu abasakhulayo ngokuziphatha besadlala inguqu.
Into nje engafuna ukuthi ngikhuthaze abafana abadlala ibhora kathesi ukuthi njani abazinikele ebhoreni. Ibhora, you can make a living out of it. Abazinikele ebhoreni bafake everything that they had. In that short time kumele bazinikele, they make their impact. Ababe phumelele bakwazi ukuphuma bedlala emazweni. Ibhora yitalent oyiphiwe uNkulunkulu, just express yourself.
Ukaphenya uthi yena nomdlalo wenguqu bazadlala ikufa. Ngabuyele emuva uyaphambili kuhoka. Igalamu yenza Chisa Sibanda weStudio 7.
Linjani balaleli bomsakazo weStudio 7. Sifisa ukulibikela ukuba sasile WhatsApp channel eVOA Ndebele. Ngena khona manje kuVOA Ndebele WhatsApp channel lapho esilinika khona izindaba zeZimbabwe ezimqotho, ama videos, imifanekiso lokunye. Ngena nelink efakwa kuma WhatsApp groups eVOA Ndebele lamanye elijayele ukuthapha khona izindaba zethu. Ulakho njalo ukudinga iVOA Ndebele WhatsApp channel. WhatsApp yakho ungene kuyo ngokuvula linki ekhona lapho. VOA Ndebele WhatsApp channel yinkundla yakho.
Yesikhangele ezinye izindaba ebezikhokhela. Abahlali bemadolobheni bathi bathwele amagabha avuzayo ngokusilela kwamagetsi. Inkampani yezesa isithi ngempela isimo sizaqhubeka sisiba sibi. Kusalungiswa imitshina ehluphayo esitishini seWange. Inhlanganiso elwela amalungelo ababalise ARTUZ ithi yakhathazeka ngokuthi ilunga layo umnumzana Ronald Hondongwa ugogekileyo owabotshwa iAvondale eHarare lamalunga e-CCC ulokhu engakakhululwa ngemali yesibambiso eyebail labanye bakhe. Silugqiba lapha uhlelo lwethu lalamhlanje. Olivalelisayo yimi usithandekile Mhlangano sithi asidibaneni njalo kusasa.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifana yokusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe. Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.